Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kucabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kabo.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese-Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lumlilo obika uqale emadabuka kusa ucatshengelwa ukuba ungabe ubangelwe izintambo zikagetsi kuthi le gasi ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akulala mpahla enelise ukuhlengwa kulumlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Padumgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
I think you can see ukuthi ngawungakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngile themba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cajelwa ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Nindazo yaphanapha kuma 2 AM what I was told is the fire started around 1 AM.
Afike lapho ngo 2 AM izwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Tsatshe Madara yena othi isitolo esithileyo besile mpahla yakhe efika amadola zinkulungwane ezine zamadola emelika 4,000 US dollars.
No specialist anima radio ma TV.
Ngenza ama radio, ama TV, ama solar panels, ama gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama US dollar angaba yi 4,000.
Umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisele abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne tangible information because inkonzo kwata lethi kwafonda.
Kucabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kade siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapholisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele isitudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulapho amabhizinisi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebilezitolo ezilithumi kanye lamathebulu omkambo weflea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ, umnumzana Obet Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be.
Ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile kucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe Basic Education Access Model BEAM okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Marginalized learners, the underprivileged learners, so schools are not going to be open.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMatabeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyithola ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamateacher ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile. Babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele izikolo. Lalaba basemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana. Abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangu kona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli 888 per term. Sikhwele from 160 sokufuza sitshaya ama-top up ama-728 pond. Imali yangikhona iyavelanga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. Sokubuya lama-stationery okufuze besithenge That thing I'm chai quotation, I think I quotation yang kona yafia ubo 400 points. E stationary pen. Kuzo wear my school uniform foot yeah funa kona lap. I'm nanjum zalai. Uba red seal and gabi red to town than away the school.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni, kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye ingathi uye wayithinta kuconference isisegoromonti. Wakhela lo lama ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sokuyisigebenga ezezijonge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu balenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethwele amabhemba akukhulu ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Ongabona ngathi imayiningi okuthiwa nxanti yothi igolide ofake itshole ihambe lithole amabhemba kulesi sikhathi, kasena amapholisa anyinyazo abulawa abantu besekelelwa benjani. Esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethwele ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe, kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke?
Endaweni yevova ngiyakwazi kakhulu, endaweni yevova yeduze kwegwanda ngiyazi indaba yakhona.
Kuyethusa kangakanani khonokho?
Kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift langathesi kunjenje ngikumayiningi kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nabona ingani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sazukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinjo ileyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phansi ngezinto ziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjani mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona laba abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapoliseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani ekhorombono ngithembi kwabo unazele ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathela istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala kabuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea-Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa ese kulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yefunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Mkhabe. Le MDC eyokuthiwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese ukuthi ngapha uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume waye ezitaradeni bamtshaya naye uChamisa baze bamlimaze e-airport sambona maphilisi negcwele ikhali. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwePollard kumbe singakhulumisana njani leZANU-PF ngaphansi kogada lwabo, iZANU, uMnangagwa. So it's not going to be easy kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sifuna iZimbabwe ukuthi iphile lamhlanje silendubo ezinjengokuthi akulamanzi athi ukuthi leadership izabisa izanisizulu kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobobani kulendlala abantu kathesi sikhuluma kunje balimile kodwa-ke sokuthile izikolo siyavula kathesi amasiza ahambe elinye ibanga ekungeke oliqambe so kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa uPresident Thamisa uzazehlisa uMnangagwa uzazehlisa nxa kuyukuthi kumele bangene through polar nxa kuyukuthi we are going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda abahlale phansi bakhulumisane sibisa ama-churches not about ama-political parties kuphela elizweni kulama-church kulama-institutions anjengama-vendors kulama-institutions anjenge-civic society kulama-traditional leaders bonke laba bantu kulama-students bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one sikhulume nezimbabwe yethu ukuthi siyangathi so mina ngile themba because ngiyakhulumisana lo-president through ama-structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane ukuthi izabe yindlela ngayiphi izabuya ngayiphi indlela izabe yindlela mtobani izabe ihamba ibiswe ngubani kodwa sizakhulumisana that's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe
ye nanto ke udaba mnumzana Ndlovu kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo uthini wena akho
usengezo angazi kumbuko weluse enkomeni kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kuliwa lengcwele kumbe kuliwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumthalenta udingisise ukuthi katena uthaa ngasiphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthaa ngenhloko wena uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishile ekuqaleni siloku sinezinto esasizenza la izolo yena le nto eliqalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshayile kwabulawa abantu bafike epointini where they just gave in and went bakhuluma nezanu yasibarate-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi baphume yagena ne-MDC kamorgan twangiray nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izanu vele ayisoze ihle yanegotiata and good faith so seyingena-ke manje nani seka-creative history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yezimbabwe iqhubeke ibanjwe umsila izanu-p f isithi jayiva caga umsila ngophambili so I think nje ibakamele i-one ukuthi lezilwane into entsha ezoyenza ukuthi izanu yethuke izibona ingasekho lapho ebime khona
lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu ilunga lebandla le-MDC
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860. Lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe njalo lo hulumende isithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okunenge isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lekhona ukuthi indlala ibhahlile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa ungabi lomuntu onendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bahlupheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amayo ngeke wacabangela abantu bahlupheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esimenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olwe World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-World Food Program, abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijetshiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi babakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thina njengenhlanganiso lapho sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, balelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze okuthile. Imizamo yonke yekusile lo hlupho lolokho okuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima lezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama kodwa ukuthi ibheke kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics kodwa-ke hhayi akufani lakuleya i-rehabhiki yiyo kusase lomgabi la abangani bayazama kodwa kuye abantu okune-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebelokho esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathu sibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.